siyabonga Chris Lomavelasi lichona njani mtwa kazomuhle siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Alifanele ngalibhidlizwe uhulumende nguye ehluleka ukuthi nxa umuntu engagwetshela ugodo sokuthatha isikhathi ngoba bathi bona gabala ndlela zokuthi umuntu wakhona ahlapha kugodo ngoba umuntu wakhona ogwebayo lo muntu ofaka ingqambo kumbe ihloka bachiyene.
Idale le-Constitutional Court libeka eceleni isinqumo esiphezu kodaba lwabagwetshelwa ugodo.
Kukhanya ngani phela u-Vice President uMnangagwa, umseli ka-President, akathembakali ebantwini abenelisa ukugqekeza ihofisi yakhe kumbe abantu abaphezulu abenelisa ukuthi bathumele abantu abangenza lokhu.
Amahofisi kamsekeli kamongameli omnumzana Emmerson Mnangagwa avuke eqekeziwe namhla kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana okuqhubekela phambili kubandla leZANU-PF. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uphatha kabanzi ngokufezwe nguhulumende wakhe eminyakeni isikhombisa edluleyo embikweni wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale le-Constitutional Court lamhla libeke eceleni isinqumo esiphezu kodaba olukhwezwe ngumnumzana Shadrack Chawira labanye bakhe abalitshumi lantathu abagwetshelwe ugodo phezu kokuphuza kukahulumende ukugcwalisa leso sigwebo okwesikhathi eside. Kubika uMavis Gama.
Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba we-Constitutional Court ngabagwetshelwa ugodo laba bemelwa ngumnumzana Tendai Biti njalo lwaziwa ngumahluli uJustice Luke Malaba ngesikhathi emele uChief Justice Godfrey Chijika usiku. UBiti utshela idala ukuba okucelwa yilaba bantu yikuba idala laphezulu lihluzisise lolu daba nxa kusenza siguqulwe isigwebo sabo kube ngezokuhlala entolongweni okwesikhathi njengoba iningi labo sebehlale entolongweni okwesikhathi eside kakhulu belindele ukulengiswa kodwa kungekho okwenzakalayo. Okuphikiswe ligqweta likahulumende unkosikazi Olivia Zwedi oveza ukuba kungumongameli kuphela onganelisa ukuyiletha leyo nguquko hathi idale le-Constitutional Court lanxa uBiti ekubeke sobala ukuba amadale alawo lawo mandla kulandelwa isisekelo sombuso. Uzame njalo ukuvika ngelokuthi uhulumende engelayo imali yokuqhatsha ongaqhuba lomsebenzi wokulengisa abagwetshelwe ugodo kusukela ngomnyaka 2005. Kodwa omahluli kabazange bakulalele lokho bethi asikho isizathu sokube lokho begciniwe entolongweni laba bantu okwesikhathi eside kangaka. UZulu oze ngobuningi bakhe ukuzalulalela lolu daba ubalisa enye yengcwethi kwezokusebenzelana loZulu umnumzana Rejoice Ngwenya osole ukwenza kwahulumende lokhu.
Ngoba isikhathi sombuso sibili sabe saphoxakala ngoba kule ndawo ekhuluma ngokuthi impilo yomuntu iqakathekile. Nxa umuntu segwetshiwe kutsho ukuthi ilungelo lakhe alifanele ngalibhidlizwe uhulumende nguye ehluleka ukuthi nxa umuntu engagwetshela ugodo sokuthatha isikhathi ngoba bathi bona gabala ndlela zokuthi umuntu wakhona ahlapha kugodo ngoba umuntu wakhona ogwebayo lo muntu ofaka ingqambo kumbe ihloka bachiyene. Yikho ongathi kule nkinga yokuphoxinela kwakhona khonokho.
Uhulumende engazinikelanga ukulihlonipha ilungelo loluntu kungakho engazihluphi ukuchuchisa indaba okufana layo nale okungokunye ungwenyathi sekubangele ukwanda kwamacala alokhe elindele ukuthoniswa
umnyaka omunye ungavele uphele ungaphele umnyaka owodwa sokuphambanisa ngoba amalungelo akhe vele ayebe siphambanisekile so kuqakathekile ukuthi yena uhulumende nxa esithi yena ukugwetshwa komuntu kakube khona kakube le ndlela zokuthi ugwetshwa lwakhona luhlele lwenziwe kulesi sikhathi lokho ukuthi beyehluleka amaphepha akazuzakati yikho sekuthiwa khona tshintshani umgwetshwa wakhona kube yi-life sentence
kubikwa iningi lalabo alokhe belindele ukulengiswa ngemva kokugwetshelwa ugodo lokhe besagciniwe bengazi ukuba kuye kuba yisima kanjani iminyaka lokhe ehamba abanye babo sebedonse iminyaka edlula elithumi lane kulokho kulinda ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Ama ofisi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa avuke eqekeziwe namuhla kusehlakalo esicatshangelwa ukuthi silokwenza lokulwisana okuqhubekela phambili kubandla leZANU-PF. Amaphephandaba kahulumende athi abenze lokho babhoboze isikhala kusilingi yalihofisi. Kodwa akukazakala ukuthi kukhona okuntshontshiweyo na kumbe hatshi. Amapolisa athi asadingisisa ngalolu daba. Kubikwa kungolokwesine ukuthi iofisi kaMnangagwa iqekezwe. Isehlakalo lesi siza kulokulwisana okukhulu kubandla leZANU-PF phakathi kwecele elinakanelwa ukuthi lisekela uMnangagwa lelinye elizibiza ngokuthi iG40. Kunsukwana esanda kwedlula umphathintambo obona ngezemidlalo uMnumzana Makhosini Hlongwana ubike ukubana uthole kulo hlamvu lompopo ehoteleni abehlala kuyo. Ukuhlaziya udaba lukaMnangagwa lolo sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Kukhanya ngani phela uVice President uMnangagwa umsekeli kaPresident akathembakali ebantwini abenelisa ukugqekeza ihofisi yakhe kumbe abantu abaphezulu abenelisa ukuthi bathumele abantu abangenza lokhu ngaleyo ndlela kungaba lula ukuthi sithi thina bafuna ukwazi ukuthi ukuhlala besazi ukuthi kanti yena umsekeli kamongameli usebenzani ucabangani njalo ukhuluma labantu abanjani ngesikhathi sonke lokhu kusuka kungitshengise mina ukuthi kutsho ukuthi ukulwisana okukhona phakathi kwakhe lo nkosikazi Grace Mugabe akulula kangako kutshengisa ukuthi namanye amaqembu afana lama CIO kumbe lamapolisa asebenza ngasese kukhanya akhona akuqembu elingayisilo lakhe uVice President.
Kuyikuthi badingani kahle kahle?
Kuyabe kudingakala nje phela nxa kulwiswana kwezombusazwe sithanda ukuthi sazi ukuthi wena omunye umuntu wenzani njalo ucabangani njalo ukuthi usebenza labo bani uwenzela ukuthi sihlale silungiselele njalo kunye kuyabe ukuthi simtshengise ukuthi akukho lapha ngacatsha khona so kukabili okunye yikumethusela ukuthi azi ukuthi phela bakhona abanokuhlakanipha nokwenelisa ukumthola lamhla lalapho acabanga ukuthi ufihleke khona kumbe kule mfihlo yakhe okunye kuyikuthi sifuna ukuthola lokwazi ukuthi usebenza labo bani ukhulumisana labo bani njalo lezi nsuku ukhuluma indaba efana laziphi khonoko kwenza ukuthi nxa upolitiki uhlale uphambili lanyana woloya ulisana laye.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ese-United Kingdom.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi amalunga alo athwaliswe nzima ngokuhlukuluzwa ngabasekeli beZANU-PF endaweni esitshiyeneyo zeMathebeleland North. abanye ngabadatshulelwa isikipa kuthi abanye ngabethuselwayo betshelwa ukuthi kumele batshiyane lokuphikisana lohulumende kamongameli Robert Mugabe. Leli bandla lithi okudanisayo ikuthi lanxa lingaze litshela amapholisa ngezehlakalo lezi akula manyathelo athathwayo. Sixhume isiphathamandla saleli bandla eMartin North, umnumzana Celani Ncube.
Okwenzakala kakhulu ukuthi amalunga ethu ebandla le-MDC ekhokhelwa ngolishimeni Ncube ahlukuluzwa kakhulu kuma-constituency athi Cholotho North le-Cholotho South ku-province eMartin North. Ukuhlukuzwa kwamalunga ethu la kuyasikhathaza kakhulu ngoba indawo zona lezo siyatholakalisa ukuthi kunamapholisa abekhona kulezo zigaba, but kakula bantu ababanjwa babotshwe ngemva kokwenza abacala njengawona lawo.
Nxa behlukuluzwa kahle kahle kuyabe kuthiwa batheni, benzeni?
Kunganazela ubaba Nkomo ukuthi siye saba lohlupho lokuthi sina ku-election besikhuluma into kuthiwa i-diversion of power. Amabandla amaningi azombusazwe akade contesta i-election edlulileyo bebengafuni ukuyiphusha i-diversion of power. Kulezinto eziningi ezenzakalayo kade si njengo-January kade sizikolo zivuliwe. Uzotholanisa ukuthi mathiwele North uyazi ile zikolo eziningi eziremote ekade zisebenza amanye amatishala abantwana bakida mathiwele North abayenza i-O-level amanye ama-courses kade besenza indaba zokuthi bancedise kufundisa esikolo njengama-temporary teachers. Kathesi kulama-teachers asuswe from endaweni enjengamashonaland bethwala ngezimoto bezofaka esikolo njengabobhinga, Cholotho, Lupane. So abantu bakithi bahlukuzelwa kakhulu indaba ze-diversion of power ukuthi konokuyana ukuthi libandle liphushe ukuthi amandla ayezabelweni. So kuchaza ukuthi khona abantu bonaba bezano they are fighting against i-diversion of power.
Bakhona bake batshaywa balimala yini?
Kule incident eyenzakala e-Cholotho North where kulomfana athi egqoke isikhipha esibhale ezethu ezimhlaza ezikawalshman Ncube ezibhale i-diversion of power uhlukuluziwe wathaya wathathela i-t-shirt. And leyo nto yenzakala e-shopping center where abantu bonke bekhangele akula muntu othethe any action. Amapholisa abekhangele ngaze abantu sebezecina sebesesaba lokuthi bariporte lezo zinto ngoba amapholisa isinza part of yilo kuze ni-operation yaleyo ukuthi bangabi le ndaba lokuthi abantu abahlukuluzwayo especially bebandla le-MDC ekhokhelwa ngu-Westman Ncube.
Umnumzana Celani Ncube isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube eMathebelele North. Umthethwandaba we-Constitutional Court usubeke eceleni isinqumo phezu kodaba olukhekhwezwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe umnumzana Rahid Mahia elo mnumzana Hilton Chironga befuna umthethwandaba lo ubambe ngamandla urhulumente ukuthi aphume le ndlela uZulu angazisebenzisa ukukhalaza lapho ilungelo lakhe lephuliwe ngabezomvikela. Kubika uMavis Gama.
Umahluli uJustice Luke Malaba uphele sisinqumo ngemva kokuba elalele okwethulwe ngamagqwetha amacele omabili la. Umnumzana Tendai Biti obebamele ababili laba uthi bakhwezele oludaba befuna umphathintambo wezemithetho onguye njalo umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa akhokhele ekubunjweni kwalo mthetho kunyanga ezintathu ezilandelayo njengoba sesiside isikhathi kungalandelwanga okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Iminyaka simithathu isisekelo sombuso sethulwa, kodwa abezomvikela laba ababalisa amapholisa, amasosha, abasebenza ukulondoloza izibotshwa emajele kanye labasebenza becatshile, abe-CIO, bengasilandeli, beqhubeka besenza santando ukuhlukuluza uZulu. Kodwa igqwetha likahulumende, uNkosikazi Fortune Chingwaru, yena uthi asikho isizathu sokulukhweza edalela phezulu loludaba njengoba sewaqala umsebenzi wokukwenza lokho lanxa engasacacanga ukuba uqale nini njalo lokuba usukusiba ngasiphi. Abaze ukuza kuzwa loludaba abavele enhlanganisweni ezizimeleyo batshengise ukukhathazeka ukuba uhulumende akazihluphi ukusilandela isekelo sombuso lanxa sikubeka sobala ukuba nguye olomlandu phansi kuka section 210 wesisekelo sombuso ukuba enze zibe khona indlela ezizophathisa ukudingisisa lapho uZulu ekhalaze phezu kwesiphatho sabezomvikela. omunye wabaphatheke kwaze ukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Pride Mkhono usole lobu buqholo obuvezwa nguhulumende.
Lokhu akwenzivele uhulumende vele iminyaka yonke le emibili akayenzanga lutho ukuthi ebe laphezo sithi udinga esinye isikhathi futhi angiboni kuyinto ephumayo. Kumele uhulumende esinike isikhathi esihle isikhathi esikhulunywa ngaso 3 months sibona sisikwane ukuthi konke ufuna ukwenza kumele kwenze kwenziwe.
Umnumzana Mahia weHill Zimbabwe uthi bakubone kufanele bathathe leli nyathelo ukusa lolu daba kuleli dale laphezulu ngoba uhulumende kungekho akwenzayo ukubeka lowo mthetho njengokumunyethwe isisekelo sombuso osekusenza zande izehlakalo zokuhlukuluzwa mahlayana kwaZulu ngabezomvikela laba. Kuthi umnumzana Hilton Chironga ethi ekubone kufanele alukhweze edale ngemva kokuhlukuluzwa komfo wabo ngomnyaka 2008 ngabezomvikela lamapholisa laba kungekho osekuthe kwenziwa ngabezomthetho lanxa lwamangalwa lolu daba. Bathi bafuna lalabo abazakhethwa ukuqhuba lomsebenzi kube ngabantu abazimeleyo hathi amalunga alembali yokuba kunhlangothi zezomvikela lezi loba esipholiseni. Ngimele iStudio 7 ngise Harare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ithi amapholisa asebenza nsitha aseqalisile ukwethusela isiphathamandla zayo kanye lababalisi esithi kumele babuyele emsebenzini. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso le baqale ukukhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo izolo besithi uhulumende kumele abengezelele iholo njalo ebabhadale imali yabo yama-bonus. I-PTUZ ithi umkhokheli wayo umnumzana Takaba Fira Joe wethuselwe ngabacuphi emaswingo besithi inhlanganiso yakhe kumele yekele ukusetshenziswa ngamabandla aphikisayo agoqela i-MDC le-People First ukutshotshozela ababalisi ukuthi bahlamukele uhulumende. Isiphathamandla salenhlanganiso kobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu uthi labo bethuselwe kodwa uMahlangu uthi bazimisele ukuqhubeka ngokukhalala umsebenzi.
Ngemva kokuba sesitshele amalunga ethu enhlanganiso ye-PTUZ ukuthi kabakhalala umsebenzi-ke benze kunda lokho ethi kubiza ngokuthi i-ghost law, sesithole ukuthi-ke sithola imbiko evelela kulaba be-law and order ngokusebenzisa ngokuthi-ke kungani siwenza lokho. Ngikhuluma nje-ke bake bafika ehhofisini lakobulawayo izolo lalamhlanje bedingisisa ukuthi-ke kungabe kuhamba njani njalo kungani siwenza lokho ukuthi ababalisi bakhalale umsebenzi.
Balethusele bathini kahle kahle bathi kumele lenzeni?
Abakutsho ukuthi-ke bathi bona kakumelanga sithi ababalisi-ke bakhalale umsebenzi kungani sikwenza khonokho-ke ababalisi ababazalahlekelwa imisebenzi ngoba lokho kungaphandle komthetho njalo-ke akuhambelani-ke le nhlelo zikahulumende.
Ezikolo khona sebeke bafinyelela yini?
Ke sathola-ke namhlanje sithole imbiko yokuthi-ke kube kukhona abantu ade behamba-ke befuzisisa ukuthi-ke abantu abangamalunga enhlanganiso ye-PTUZ ngobani njalo bedingisisa ukuthi amabizo abo ngobani-ke bawaphiwe lawo mabizo. Ngenye yendlela esicabangeleyo ukuthi-ke mhlawumbe abantu laba ngabanye balaba abomthetho abahamba besethusela amalunga enhlanganiso ye-PTUZ.
Ubona ababalisa baphakathi kokukhalala umsebenzi bathini ngokwethuselwa lokho?
Ababalisi-ke ukukhulumela bathi-ke ngathesi lokho ngaweza-ke kubanikinye ngoba-ke kusobala ukuthi uhulumende kafuni ukuthi abanike imali ezabaphilisa abakatholi ibhonasi njalo kakunaqiniso lokuthi bazathola iholo likaJanuwari. So-ke bathi-ke hhayi okwakathesi bazayibamba insimbi ngazithise kanganani.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Live Talk lamhlanje sikangela ukufuthelana lokudonselana okukhona kubandla lezanu PF kubangwa izikhundla. tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Embikweni wakho oqakathekileyo owe-State of the Union address awethule izolo ntambama, umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama uphathe kabanzi ngokufezwe nguhulumende wakhe eminyakeni eyisikhombisa edluleyo. Lo mbiko ngokugcina embusweni kaObama njalo uwethulele edale lePhalamende eleCongress. Asizweni amanye amazwi akhe.
We're in the middle of the longest streak of private sector job creation in history.
Isi iminyaka embalwa sibona isilinganiso sabangaqhatshwanga elizweni lisehla, okutsho ukuba isilinganiso semisebenzi siyaqonga. Imisebenzi edaleke eminyakeni emibili edluleyo ifike kuzigidi ezilijumi lane, okuyinto ebengakazi yenzakale eminyakeni edlula engamajumi amabili edluleyo.
When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, that doesn't make us safer. That's not telling it like it is. It's just wrong. It diminishes us in the eyes of the world.
Nga abantu bethuka abakhonza inkolo ezihlukene liyabo, indawo zabo zokuthandazela zidlaselwa, kubi lokho. Kuyasilulaza thina njengabantu belizwe elihloniphekayo emhlabeni jikelele. Kuyenza kube nzima ukuthi sifinyelele lokufeza iziqondiso lezimiso zethu njengelizwe elithuthukileyo okwedlula amanye wonke.
Amazwi kamongameli weMelika uMnumzana Barack Obama ebehumutshwa nguGibbs Dube weStudio 7. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa loMnumzana Nkululeko Dube ongumqondisi weInkululeko yabatsha School of Arts iyasa. UDube osebenzela kwele Austria uthi abantu babasekela kakhulu kulelo lizwe. Asizweni exoxa loGibbs Dube.
Okwenza ukuthi iminyaka ibe ngibona sesingena eminyakeni wethumi lanye lokhu sibuyela khona ukuthi hayi indlela esiphathwa ngayo khona le ndlela samukelwa ngayo indlela enhle kakhulu. Yebo ye kuthiwa ekhaya kusekhaya uyakufika isikhathi ukuthi uyakhumbula ngekhaya, ucaba ngamacimbi, ucaba ngimpida. Kodwa-ke hayi ngathi kakhulu emsebenzini singabantu abamukelekileyo sihle emsebenzini embalwa sibile siyenza. Saqala sisasebenza mhlawumbe sisodwa bebona nje lokhu esikwenzayo. Kwase kufika kithuba lokuthi hayi sihlangane ke lezinye inhlanganiso zakhona ngale nabanye abadlali bakhona ngale senze imidlalo sisonke. Ngakho-ke angathi ya siyasina siyadedelana labanye abakhona ngale, singabantu nje asebesaziwe endaweni yakhona lathi lathi masihamba hayi sihamba sizizwe.
Ye kodwa nxa likhona ngale ke lihlabela abantu babuya yini bathi gwaqa laphela belikhona?
Kakhulu. Okuyikho kwenza ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi uba nisithi ukuthi iminyaka siyishumi lani lokho sibuyela ndawo yinye. Bayabuya abantu. Uzananzelela ukuthi esesakwenzayo ke njalo lokhu kungani kudumile kakhulu ezweni lase-Austria ukuthi kuba le midlalo ehlukanisa abantu ngendlela abakhula ngayo. Sile midlalo esiyenza siyenzela abantwana abancane, silawo umdlalo siyenza siyenzela abantwana abaleminyaka emibili emithathu. Qanse sibe le midlalo engena kulaba abaleminyaka eyisithupha. Qanse sibe le midlalo elabo asebedlule ngathi sebe banga lokuthomba abathi ngama-teenagers ngesilungu. Sisuke lapho ke sibe le midlalo egoqela wonke umuntu, imuli zonke abadala labancane. So nokho kwenza ukuthi abantu baze emidlalweni yethu ngoba iyehlukaniswa ngezigaba lokukhula kwabantu. Bayeza abantu njalo ngenxa yakhona ukuthi siphinda sisebenzele abantu bakhona ngale, uthole ukuthi kuningi abantu abasafuna ukufunda ngamasiko ethu, abasafuna ukufunda ngempilo yabantu base-Afrika ngathi njalo labantu bababulawayo kumbe ngithi kwelaseZimbabwe.
lo ngumnumzana Nkululeko Dube umqondisi weinkululeko yabatsha School of Arts iiyasa ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube. Gambe kwezemidlalo lamhlanje, gambe iqembo uxolo sihlobo esithandekayo, so kwisikhathi sohlelo lephuma lendaba leshone lendaba lejahelitala uChris Gande.
Lingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edale lePhalamende engowecele leMDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle. Ya, ungasitshela ukuthi umumo uminjani? Sike sezwa ekupheleni komnyaka wedluleyo abeGrain Millers besithi bona kungani impuphu isisilela ikakhulu esigabeni seMathebelele ndokubalisa yona iBulawayo. Kunjani kodwa nxa sikhuluma kathi?
Indlala ukuba khona elizweni ikhona. Ngakho kungisiqiniso indlala ikhona abantu abalingeni zabasebenzi abalangisebenzi lawo sekuthiwa ngama-breadwinners abaningi bavuke imisebenzi sipheleke lalabo esingathi bakudiaspora labo ikhangele kakhulu i-South Africa nayokuba lapha nerandi liyabe lingathengi soko kukhona kuza ukuthi kube nodivo kakhulu ezindlini lapha lokuswelakala kokusha khangela futhi uhulumende okhona lesizayo nxa esithi ukathi nxa esiyagaba kumbe igaba isempendulo
na ukudla kuyatholakala lula yini kakhulu sikhangela impuphu okwakuthiwa isiza silela
okwakhathethi abakhona laphana nalapha
manje pho nxa sikhangela umnyaka wona osusiyaphela lo ubona ungani kuyaba kunjani
kunzima ngoba leziko lelikhalela lemazili lisitsho ukuthi izilimo zabantu eziningi seziyonakele sesikhuleka nje ukuthi ekuhlisi kube la manzi okuthi abantu banake izifuyo emakhaya ngani ezinye zibe kakhulu kakhulu sikhengela emathebeleni ezinye indawo vele completely out vele yi-drought eyenzakalayo kuzaba le-drought enyenzi.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi so esingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Ngiyabonga kakhulu balaleli abahle.
Hhayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle. Loke ngunkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalele ePhalamende ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.